into yabo le angiyiboni iphumelela. Kufanele nje siyikhangele ngahlangothi eziningi, siyikhangele ngasohlangothi lokuthi ngabantu abasanda kuphenduka elizweni, kade besemelika besithi bahlangane ezingathi silungu ngama-investors akade bathembisa ukuthi angabanikeza izimali njalo la angabuya azo-investa eZimbabwe. So abazama ukukwenza kusitshengisa ukuthi uhambo labo lolwe-America lokuyazama ukukhuluma nama-captains of industry awemelika nama investors lwehlulile ukuthi lubatholise leyo mali kade bezama ukuthi bayithole. So lokhu asebezama ukukwenza ngale ndlela kuyindlela yokutshontshela uzulu ilanga libalele emini. Ngokuqondileyo angiboni bephumelela ngento yabo le, aluba uzulu weZimbabwe engamanyana akuyalo kwinto njengalokhu.
Abantu bayakhonona abantu abaningi, ikakhulu ngodaba lokubhadaliswa umthelo nxa umuntu ethe wasebenzisa ikhadi lebhanga ukubhadala ulutho. Kulo lonke idola abhadale ngalo uthathelwa umthelo we-2 cents. Ubona uhulumende elalela yini mhlawumbe esesula lumthelo?
Uhlupho olukhona olukhulu Nkomo ukuthi abantu baseZimbabwe sibajayela kakhulu ukuhlala behonona bengenzi isenzo esenza uhulumende wabo abathathe serious, abathathe ngokuqotho ukuthi ukuhonona kwabo lokhu kubika indaba enkulu. Aluba bengathi behonona bahonone baze baye batshengisele bayilwe indaba yokuhonona kwabo ngokutshengisela izenzo ezinkulu, uhulumende abone ukuthi mhlawumbe laye angasina esingathi lesilungu se-threatened, ube ngakwenelisa ukuthi asine isinqumo sakhe lesi sokuthathela abantu umthelo esesulile. But angiboni esesula nxa abantu bezaqhubeka nje behonona. Ukuhonona Nkomo kuphelele kuhononeni, akuthithi ndawo.
Umphathintambo wezemali ubaba uMtholi Ncube uveze ukuthi isikwelete seZimbabwe sesifike ku-16.5 billion, kodwa eminyakeni embalwa edluleyo ngo-2012 besingamamiliyoni ambalwa nje. Iye ngaphi yonke le mali?
Yiwumbuzo okufanele ukuthi uzulu lo etinxa ehonona ahonone ubuzo ukuthi nxa ke sifike kumabhiliyoni angangabo 16 billion isikwelede leso imali yangkhona iye kuphi, isetshenziswe ngaphi, njalo ngubani? Andubana uhulumende afake isinqumo sokuthathela abantu umthelo we-2 cents for every dollar abantu abayisebenzisayo. Kubi Nkomo ukuthi umuntu esebenze izithukuthuku kanzima kangakana aphinde ayethathelwa ngokomthelo njengalo nguhulumende ovele simbona engakwazi ukusebenzisa imali, njalo ngakwazi lokuthi aphumele egcekeni athi ukuthi imali ekade ikhona iye ngaphi. Kuze kube nje uhulumende abantu balambe kangaka, kusweleke kube nendleko eziningi kangaka, imali ebikhona iye ngaphi? Yiyo first into okufanele nga abantu baqale babhikise sibili ngokuqondileyo, babuze uhulumende ukuthi aze ayiphumele obali ukuthi imali iye kuphi.
Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutsika ekwethuleni kwakhe ama-bond notes eminyakeni esanda kwedlula wathembisa wathi nxa engasebenzanga kuhle lawo ma-bond uzatshiya umsebenzi. Kodwa sikhuluma nje lokhe esesikhundleni sakhe, singathi kakunanzeleli yini ukuthi amabhondi ehlulekile ukusebenza kuhle?
KuseZimbabwe njalo ngingathi kuse-Afrika kuvamile ukuthi Afrika umuntu azibophele ngenkulumo ethize ekwazi ukuthi kungaze kwehlule, akulalutho abantu abazamenza lona. Ngoba ngokuqondileyo njengomana wayevele ezibophele wathi yena angehluleka lawo ma-bond notes yena yethu uzakuthethele eceleni anike omunye umuntu ithuba. Nansi phela sehlulekile ama-bond notes akhe, bekumele ukuthi nga uyamele eceleni. Kodwa siyakwazi ukuthi abaholi kwelizwe labo bonke nje abantu baseZimbabwe akulalutho abazalwenza okungabangela ukuthi bamkhumbuze ukuthi wathi amazwi akho athi akumele eceleni-ke kube nomunye umuntu.
Ukuze umnotho wenelise ukuncibilika Dokotela Mhlanga, kuyini kahle kahle okuphuthumayo okungenziwa nguhulumende?
Kuningi Nkomo okungenziwa. Okokuqala ukuthi uhulumende afake esingathi ngesilungu yi-trust ebantwini o ngathi kuZulu wonke jikelele kunje nje akula muntu welizwe oyisizana nesaseZimbabwe olokuthemba uhulumende we uhulumende kamnangaka akula muntu otrusta igovernment yani yikho okuqala okumele kwenziwe okwesibili ukuthi uhulumende ethi nxa esithi wenza konke azama ukukwenza akwenze ngemva kokuba eqale watshengisela ukuthi wenze singathi ngesilungu i-fiscal discipline yena ngokwakhe abophe ibhanti azikhuze lapho afuna ukudlalisa khona indleko ngoba vele zingekho athi nxa enze njalo lalapho athe wabakhona le madlana ethize imali le engumnotho welizwe kakube lo muntu ozakwanisa ukuthi asazise kakokobala ukuthi imali isetshenziswe njani njalo ngaphi njalo ngubani ngoba sikhuluma kunjeni kule 50 billion ekathi vele ikhulunywe ngumgabe bengamkuphi elokhu enalamhla lokhu isilela ikho kuphela nje ndalazini sokunjana akula muntu ongathi ukuthi ikuphi kwethithelas lapho yabe kwakhona kodwa yi 15 billion kambe kulabantu inkomo abangatshontshi 15 billion inyamalale nje ingazakala ukuthi iyathona ngaphi yizo zonke izinto zonezo okufanele ngazenzwa ngohulumende umnotho uyalunga nama-investors ayenza esingathi kungaba le-investor confidence uma bengakwenza ngaleyo ndlela.